So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 2 kumpalakazi 2021 igama ngontungamile inkomo nanzi ezihamba phambili
ayisilo igciwane lizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo ukuthi sizivikele kodwa impilo ingami.
Inani labantu ababanjwa iCOVID-19 isuku ngosuku likhuphuke ngesilinganiso esikhulu lisuka ku-399 kuthange laya ku-712 izolo.
Kaguqulwe isystem yonke yezek kakhulu abantu abavela kumfiyayo nakumapholisa laku-army bakhutshwe.
EMDC Alliance isola amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko eza kwenziwa ngohulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 isuku ngosuku likhwele ngesilinganiso esesabisayo lisuka ku-399 kuthange laya ku-712 izolo. Ugantsha lwezempilakahle luthi abalikhulu lane babantu laba 104 ngabafundi ezikolo ezitshiyeneyo. Luthi njalo akekho obhubhileyo. Kusikhathi esedluleyo beselehlile kakhulu inani lababanjwa igciwane leli lidlalela phansi kwekhulu. Abanye banakanela ukuthi osokukhweza amanani la kungaba kungumkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron lanxa nje uhulumende esithi usadingisisa ukuthi usukhona eZimbabwe na kumbe awukafiki. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Ye, liqiniso ukuthi sibonile kulamalanga okuqansa kwe-COVID kusiya phezulu. Okuqakathekileyo ukuthi sikwamukele ukuthi leli gciwane kuzamele siphile lalo njengawo wonke amanye amagciwane esiphila lalo. Ayisilo igciwane lizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa. Ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo ukuthi sizivikele kodwa impilo ingami. Kumele siqhubeke sisenza lokho okufanele sikwenze, ukhetho lube khona kuvotwe, imihlangano yenziwe, ibhola lidlalwe, abantu baye ezintweni zonke lezi abafanele bazenze. Okukhulu ukuthi nxa besiya kulezo ndawo bazibathatha amanyathelo okuzivikela. Kodwa ngeke size simise impilo ime izicini ngasasebenzi kungasasetshenzwa ngoba alidluli leli wane lisesekhona kwesikhathi eside lathi. Ngakho ke uqansa lizabe liqansa litshintsha njalo imkhakha kuvele elinye eliphangisa ukumemetheka kulelinye. Kuzamele sihlale sihlomile sizivikela ngokufanayo.
Bakhona abathi uhulumende uyaphuza kuphenyo lwakhe lokudingisisa ukuthi usukhona yini lomkhakha eZimbabwe kumbe awukafiki. Ngoba so kule viki utholakele lumkhakha kwele South Africa la kwele Botswana kodwa ele Zimbabwe lokhe lisemnyameni. Ungathini ngalokho?
Liqiniso uyaphoza kakhulu uhulumende ukuthi aveze ukuthi isukhona yini lo mkhakha wegciwane kumbe kawukabi khona. Kodwa ke vele abantu bayacabangela ukuthi kungenzeka leli gciwane selikhona phakathi, lo mkhakha usukhona phakathi elizweni. Kuba yikuhlakanipha ke ukuthatha ukuthi vele usukhona ukuze uthathe amanyathela aqinileyo ukuthi uzivikele. Bekufanele ukuthi ngabe ngalesi sikhathi kudala beshilo ukuthi ayise sikutholile lokho, kodwa angithi vele siphila ngaphansi kwezanu PF iyafihla izinto ezinje khona kuqhakathekile ukuthi abantu baziswe ukuze bazivikele bavikele lelizwe ngendlela efaneleyo kodwa ke nxa bevinjelwa ulwazi lufihlwa kuyathi kukhulunywa ukuthi igciwane selikhona kumbe umkhakhalo wegcina ugciwane usukhona selimemetheke kakhulu selibulala abantu abaningi ngakho ke kuyathi ngakala ukuthi le information lolo lwazi lombiko ufinyelele ebantwini kusesemanje kungakamemetheki kwedlula lokho esikho khona namhlanje
Sibona ukuthi umongameli Mnangagwa wethule iziqondiso ezilaya wonke umuntu ongena elizweni ukuthi ahlolwe umkhuhlane aphinde ayehlala kuma quarantine centers kungelani lokuthi ulalo igciwane kumbe kalalo okuyinto esolwa ngabanengi ulubona njani wena lolo daba
Iziqondiso kumele zamukele ukuthi igciwane le-corona selikhona lizahlala likhona okwesikhathi eside alisoze livuke lihambile ngakho ke iziqondiso eziyabulala umkhonomi kazisebenzi ezizadiliza imisebenzi yabantu kazisebenzi iziqondiso ezinjalo iziqondiso ezizavimba amalungelo abantu okubalela lokuvotwa lokwenza nje zonke izinto ngendlela efaneleyo kazisoze zisebenze kumele iziqondiso zithi nxa zibekwa zikhangele isimo sabantu zikhangele njalo amalungelo abantu abhalwe ku-constitution ngakho ke kuqakathekile ukuthi iziqondiso zivumele ukuthi impilo iqhubeke kulwiswe igciwane kungalwiswa amalungelo abantu kulwiswe igciwane kungavalwa ukhetho kulwiswe igciwane kodwa imisebenzi lamabhizinisi aqhubeke esebenza kulwiswe igciwane kodwa imihlangano iyekelwe iqhubeke ikhona abantu bavikeleke ngendlela enjalo kodwa uhulumende weZimbabwe uyaphosela nje iziqondiso ezingasebenzi ngendlela evikela amalungelo abantu lokho kufanele ukuthi kulungiswe ngokuba kakuncedi kwenza igciwane limemetheke ngoba abantu bacina bengakulandelanga khona lokho kuyabe kukhunywa nguhulumende
Umnumzana efihlela ncube ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ibandla le MDC Alliance selisole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uhulumende kasoze aguqule imithetho elawula ukhetho ngoba kudala sowakulungisisa lokho elandela iziqondiso ezabekwa ngumanyano wesadaki eziphathelane lokuqhutsha kokhetho olukhululekileyo. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU-PF Politburo eHarare izolo. Uthe labo abaqhuqhuzela ukuguqulwa kwendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo kumbe ama-electoral reforms ngesiNgisi abakwazi abakhuluma ngakho ngoba nxa bebuzwa ukuthi kahle kahle yiphi imithetho abafuna iguqulwe abalampendulo ecacileyo. Lokho kuphikiswe ngamabandla aphikisayo esithi umnangagwa wazimhlophe okumele kwenziwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe olwamukelwa ngumuntu wonke njalo kulungiswe ezombusazwe lezenotho zona ezingamanga kuhle. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ochasise ngabafuna kulungiswe.
Sibona ngani lokhu utshengisa mhlophe ukuthi kafuni ukuthula lokhetho olungcwaba. Ngenxa yokuthi thina beMDC Alliance sithi kaguqulwe isystem yonke yezek kakhulu abantu abavela kumCIO nakumapolisa lakuarmy bakhutshwe. Okwesibili in announcement le telling of results zonke ezama MPs lama senators lama councillors lama president azithalwe azibalwe zipublicize kuma wards ngoba okwamanje i telling noma ukukhuluma ngama vote ka president kakhulunywa ngawo awadeclarewa ku ward kawadeclarewa ku constituents ayaphonga uthwalwa nje hanjiswe ku headquarters yiko abafika ba eden khona ngale ba announce sifuna ukuthi kuqulwe khona ukuthi ama elections wonke afanele ukuthi apublicize akhulunywe announce ward aka president lawo kuze kuyefika ku district kuyefika ku province kuze kuyefika ku national hayi khona ukuthi ama vote ka presidential candidates aphonga umumathwa nje engatshelwa abantu ucine sokuannounswa kunational headquarters eHarare konoko 2 okwesithathu sifuna kube le transfer amapolisa lawana okuthiwa ngama constabularies amapolisa wezigaba ongxoza bengasebenzi kuma elections ngoba ngabantu bepharty njalo sifuna imedia reforms abantu bonke bakhulume free of charge ku ZBC njengalokho kwenziwa kuzana
manje yona inhlanganiso eqhuba ukhetho eZEC lithini ngayo
sifuna ukuthi ZEC ingatshengisi inketa bechavi lokuthi wena uvela ngapi ababe ngabantu abazimele mpo independent hayi khona ukufu unzwa izana ukuthi yenzani lalokho sifuna ama political parties wonke alinganishwe emthethweni ngijola ku media ngijola ku ZBC ngalokho ke sibona ngani umnanga kwalezana PF yakhe abafuni ama elections angcwaba ngoba sebejayela ukutshontsha
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wasikhulumeli seMDC Alliance sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi umongameli Mnangagwa uqondile
ukukhona thina silandela khona okokuqho okwabekwa yifadaro oyiwa ama-electoral reforms ayenziwayo asiwayenzanga siyizimbabwe kuphela sayenza simanyele lamazwe esadak senza ku-uniform nje kuyahambelana lakokwenziwa amazwe ethu esadak lani ma sihamba siya-observe khona ngale amazwe observe lana kuyabe kuhambelana kodwa laba abanye abafunayo laba ukuthi kube nama-electoral reforms hhayi yina abanye abantu abathi bona bahambe ngoba beyicela ama-sanctions ngale bese besenza ukuthi nxa sokudlala ibhola lakhona bekuthi bona umomo lona abasanishizwe unethe owenzile ebantwini nxa befuna lokho abaqale bona bakhiphe ama-sanctions kuqala
abamabandla aphikisayo babagawule bakhala ngokuthi okwakuqala iZEC ilamalunga ayamele kucele lezanu PF kumbe kucele likahulumende ngokunjalo bathi iZEC ayizimelanga kayisilo hlangothi oluzimeleyo phezu kwalokho bathi kulezinto ezitshiyeneyo eminye imithetho emele iyesulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo kanti le misakazo efana labo ZBC kumele kuguqulwe indlela ethapha ngayo izindaba zamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho
yazi inkomo iZEC izimele yodwa kodwa ukuthi ubani wayesebenza ngaphi kumbe wayesebenza kurhulumente engakayi kuZEC abudingi thina lokwana nkomo kodwa iZEC izimele yodwa lapha isenza umsebenzi wayo kumsebenzi wayo ukuthi ubani wakuwasebenza but wakudobha umuntu nje nkomo ongazanga asebenze ongazi lutho ongazange asebenze noma kuliphi kwezinye inhlango noma njengakuthi kathi sobonapho kulabantu abanye abaseva ku-government abaseva ngaphi abangena kukhomishini khonapha abanye ukangele futhi abanye babevelela kwezinye indawo la kwamanye amabandla bangena kuZEC kwapha ezombuthazo bangena bakhona babakhona kuZEC khonapha ngokunjalo sinanzelela ukuthi abantu bona bale besola ukuthi abantu abathile babe basebenza kuhulumende noma bekuZEC kodwa iZEC izimele yodwa sinakukhangela futhi kakhulu ukuthi iZEC impumela naleyo yaba khona i-opposition lamalunga ayidani lephalamende kanti mina ngiyayithi ngibachallenje ngahambelana ephalamende nxa lithukuthwa kwalokuhambanga kuhle lina phela ukuthi lana alikhethwanga phela nezinye indlela lingavumbile ukuhamba ephalamende mina lalikhethwa kodwa bakhona ephalamende ngenxa yokuthi bayi-product yeZEC yena leyekhona abayisolayo
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF kusenjalo umongameli Mnangagwa uguqule ipolitbureau yebandla lakhe izolo wakhetha umkakhe u-Auxilia Mnangagwa ukuba ngunobhala obona ngezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Mnangagwa ube ngumsekeli kanobhala obephethe lesi sikhundla Umnanga kwa ukete njalo umnumzana Christopher Motswangwa ukuba isikhulumeli seZANU PF kulandela ukubhubha kobekulesi sikhundla umnumzana Simon Khayamo yo okhulumele ibandla okwesikhatshana ngesikhathi umoyo engezwa kuhle umnumzana Mike Bima usengwesikomitshi waleli bandla. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. iNewsday ithi kulezikolo ezizimeleyo esizivaliwe ngemva kokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. iZimlife ithi umbalisi wekolishi leNasti umnumzana Dumisane Madzivanyati usexotshiwe eplazini likamnumzana Sipho Sami Malunga ele esidakeni eUmguza. Izithunywa zenkantolo zibikwa zidede impahla yakhe zayijikela phandle. iZBC ithi abamasiko labokholo lwesiKristu sebebambe iqhaza kumkhankaso wokuqeda umkhuba wokwendiswa kwabantwana. Isayithi yona ithi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo elokitshini letshabalala koBulawayo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani kustudio 7. Ngithanda ukubulisa abasakazi bestudio 7 ontungamili. Ninjani kustudio 7? Sanibonani balaleli bestudio 7 iZimbabwe yonkana nje. Okhulumayo engubakusani, bakisani mlotshwa, ngikhuluma ngise South Africa. Yeah, mina ngikhuluma ngumlandeli weqembu iThwakazi Republic Party. Ngithi sonke masithi vuka mthwakazi vuka, yithi abantu, abantu yithi. Silweleni ilungelo lethu singabantu baseMatabeleland. Ngithi vuka mthwakazi vuka.
Sanibonani njani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli bonke, ninjani aniphile? Ngibingelelayo ngiphiselani kwamadlambuzi hlala segoli. Ngithanda nami ukungena futhi engikuzwa endabeni lezi enisilethela zona. Ngifokamoya laphana weZANU PF makukhulunywa le video ethendayo yokuhlaselwa komsocha obezama ukuthi avimbe umuntu odale umonakalo umbowenza ingozi kodwa watholakela sehlaselwa. Ngifuna ukuphawula phezu kwendaba kwempendulo yakhe asilethela yona, athi labana abantu obebeyenza bebeshaya umsocha lwana bezekumkhipha amazinyo izigebengu nje ezingahlangene nebandla leZANU. Engifuna ukuya kukhona ngokuthi okubonakalayo laphana imoto yeZANU abayisebenzisayo imoto lana uma beyenza imisebenzi yeZANU, ingako ifake i-emblem ebonisayo ukuthi imoto yephathi. E-driver ngabantu uma beqoqa abantu besiya emhlanganweni besiya kuphi kuyenza yonke nje imisebenzi, okuchaza ukuthi nalo msebenzi bewenza laphana njengoba bebetshalwa umsotha beze bemgibeze ngenkani. It's part of umsebenzi wabantu beZANU.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 basakazi, ninjani nabalaleli. Ngiyalibingelela nonke nonke, ngiyalibingelela basakazi. Hayi, mina okungijabulisayo nje ukuthi ngibona ibandla leZaphu lindlondlobala yize nje abanye belikhuluma kabi. Angibasoli ukuthi abazi. So umuntu ongaziyo kwesinye isikhathi uyamlalela umuyeke engene ihlade etshane nezihlahla umuyeke njalo. Abanye abantu akubajabulisi ukubona iZaphu indlondlobala. abanye baneyilonda singazazi ukuthi ilonda zani ikubizwa bethi zaphu iphalazweni izalo akusinkulumo yomuntu ocabangayo le izaphu nayo is a opposition party although i revolutionary party awucho lutho lokuthi singazi uyikhulume kalo kanje ukuthi iphalazweni izalo lokho khombisa ukuthi umfowethu lo bekhuluma mphendula yena ngqo akanayo kwayena ishonipho uhlulayo udelela yona izalo edelela iphathi la ezama njengawe njengoba uzama ukuthi ukhitshizane wena ubusu siyasukelisa asihloniphaneni masingabantu singalwi sodwa singabantu bakomthwakazi singabantu bakomthwakazi sinjalo kodwa sisemaphathini ahlukeneyo asiwahlonipheni asihloniphaneni ukuze kubonakale ukuthi esikwenza sonke siyenza into eyodwa i-enemy izano p f lokho ngeke sikufihle thina esingafuni ukucatsha etshanini izano p f inkinga yezimbabwe isifo izano satanist izano so usukelana nezaphu ethi izaphu yayigwinywe izano igwinywe izano kwanini ngoba iuze ibe kwi-unity of god kwakunama-reason why yaba njalo is because abantu babebulawa yigugula wonto so ezinye izinto umuntu kumele ukuthi uma ekhuluma azibuze ukuthi ukhuluma le nto uzama ukubukisa or uzama ukwenzani so abantu abayeke ukungahloniphani abayeke ukubukisa izaphu beyenza ngathi into yokuhlekisa
salibonani kwi-studio 7 mina elami igama ngu-Adolf Shaba mina into engifuna ukukhuluma ngayo yile ndaba eyenzeka eZimbabwe ukuthi kuba nabantu ababulawa nge-political violence ngomnyaka ka-2021 iZANU PF lokhu isaphila ku-Stone Age Life angiboni lapho esiya khona ngalaba abantu abacabanga ngale ndlela abantu abale mqondo efileyo bahlala bezivikela nje ngezinto ezingenzi isensi ezingenzi ingqondo iZANU PF ibunjengabosathane uqobo lwako uma ufuna ukubona umfanekiso kasathane ubona iZANU PF ngoba izinto abazenzayo waza khumbula le ndoda ebulewe emaswingo makuthi uyabuka ubaba wabantwana ma abantwana besala bengelayise ngenxa yokuthi abantu babo babulewe iZANU PF impilo enjani enjalo ngathi yeshi uNkulunkulu engasisiza sike bephume baphele bengaphindi babe khona laba abantu ey'mpilweni zethu
ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulabantu ababili abavele kwele South Africa ababanje umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron kwele Nigeria. Umsakazi omunye uthi njalo abezempilakahle ezwekazi laseYurophu bathi baphakathi kokukhulumisana ngamanyathelo abangawathatha ukwenqabela umkhakha omutsha lo agoqela ukuphoqa uzulu ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Abezempilakahle bathi umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usufikile kuleli lizwe kulandela ukutholakala komuntu wakuqala olawo izolo esabelweni seCalifornia. Isiphathamandla esikhokela imizamo yokulwisana lalomkhuhlane eMelika, umnumzana Anthony Fauci, utshele intatheli zindaba ukuthi umuntu lo uvele kwele South Africa mhlaka 22 ngenyanga edluleyo wazobonakala ukuthi ule coronavirus mhlaka 29. Wengeze wathi lumuntu wahlatshwa amajekiseni womabili e-COVID-19 njalo akekho esimeni esibi. Ekhuluma phezu kwalumkhakha kuthange, uMongameli Joe Biden uthe kasoze avale ilizwe lakhe lanxa ungaze utholakale. Uphinde wakhuthaza abangakahlatshwa ukuthi bahlatshwe, kanti lalabo asebahlatshwayo uthe kumele bahlatshwe ijekiseni yesithathu, i-booster shot. I-World Health Organization ithi umkhakha we-Omicron lo usufinyelele emazweni angamashumi amabili lane 24 agoqela yona iMelika, iBritane, iFrance, iBotswana, South Africa, Australia, Netherlands, Germany, lamanye. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle eMelika, uNkosazana Brenda Moyo.
Okungani kuyajabulisa nje ukuthi kule mibiko yokuthi abantu asebetholakele belawo abaguli kakhulu njengalokho bekusenzakala ngeDelta variant. Sibonile lo dokotela weSouth Africa umama lwana othi nguye waqala ukubona lo mkhuhlane, echasisa ukuthi abantu ababanjwa yiyo le iOmicron abaguli kangako njalo bayelapheka nje bezihlalele ezindlini zabakudingakali ukuthi bangene ezibhedlela. Yikho nje kungani kuyathembisa ke ngaleli gciwane kumbe ngithi ngali variant. Asazi ke ukuthi ensukwini ezilandelayo singabona yini u-Omicron lo esesabalala engena kwamanye ama-states, kumbe ukuvinjwa kwezihambi ezingena kuleli zivela emazweni angezansi ye-Africa kuzasebenza ukunqanda masinyane. Ingcwethi kweze-science zilokhu zisithi ziphakathi kokudingisisa ulwazi oluningi mayelana le-variant entsha le.
Khuluma kunsukwana ezidluleyo umongameli Biden uthe umkhakha lo ungaze ufike eMelika, uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe engama-lockdown. Uthe uqakathekileyo ukuthi abantu abangakahlatshwa bayehlatshwa, kanti lalabo asebehlatshiwe bathole lokho okuthiwa ngama-booster shots, ijekiseni yesithathu. Ungathini ngalokho?
Yebo, umongameli Biden uqhubeka ekhuthaza uzulu ukuthi ahlabe amajekiseni okuvikela lawo ama-booster shot la. Laloba kungakabi lolwazi olujulileyo lokuthi kambe amajekiseni la ayasebenza yini ukuvikela i-Omicron le. Le yinkuthazo enhle kakhulu evela kumongameli uBiden ukuthi abantu kabazame ukuhlaba amajekiseni okuvikela. Sizwa ke abamankampani alungisa ama-vaccines la esithi lawo aphakathi kokucubungula ukuthi imithi le ingabe isenelisa na ukuvikela uzulu kuleli gciwane elitsha. Kungaba yinto enhle sibili ukuthi leli kube lithuba elihle lokuthi abantu abaningi akade bethandabuza ngodaba lwama-vaccine abaguqule ingqondo zabo. Umongameli Biden uyatsho njalo ukuthi kakusoze kube lama-lockdown lokuvalwa kwezindawo and so on. Lokhu lakho kungaba yinto enhle njengoba kukhanya kulokhe kulokucubungula sibili okuningi okusamele kwenziwe mayelana nalo umkhuhlane. Kuzaphela kubonakaleke phambili sokusiya ngokuthi i-Omicron le isabalala kangakanani njalo ihlasela kangakanani emzimbeni womuntu. Sizabona ke njengoba ngichilo ngaphambilini ukuthi lathi sihlezi nje sixotshanisa nalazo izindaba sisizwa ukuthi i-Omicron le isabalala njani, yangaphi, vela ngaphi, njalo kuzagcina kutheni emaphethelweni akho. Kodwa ludaba oluhlekelo nololokuthi ke abantu abenelisayo abaguqula ingqondo shuwa bayehlaba ama-vaccine lawo ama-booster shot.
UNkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika. Kunjalo nje umfundi ongumfanyana oleminyaka elitshumi lanhlanu odubule wabulala abafundi abane kwesinye isikolo eMichigan kuthange umiswe enkantolo izolo esethezwa amacala okubulala. Umsolwa u-Ethan Crumbly ubikwa esebenzise umpopo kayise. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inani labantu ababanjwe i-COVID-19 izolo likhwele ngesilinganiso esesabisayo laya ku-712. EMDC Alliance isola amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko ezakwenziwa nguhulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.